Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Namhlanje siqoxa lomnumzana Ezekiel Sibanda isakhamuzi seMaboleni eLower Gweru siqoxa ngodaba lukaNgqwaqwane iSnow esiwe khona le okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Sibanda
Yebo ngiyaxaba la mingena kuhlelo
Kuhambe njani kuyini elikubonileyo khona ngapho sizwa kuthiwa kube le Snow
ngole Thursday last week mhlaka 26 ngezikhathi nje zamasila ngalithona sabona izinto lingathi liyaphazephazi maye ngathi kufuna izinto kwathi ngama-hafu kasisi kwabuya engathi ngimoya engathi kuthiwa igeti edumayo singaboni ukuthi into engathi yisemethini edumayo sabona nje inkalakade intuthu emhlophe ethenke but yisinow mina ngangivela bukela ibhola ebantwaneni esikole babedlala nje ibhola sesisuka ngibaleka ngena nje kwenyindlu emaholini e-township laphana ngibona intuthu yangikhona yawa yasizimbela kwaba lezulu lanasibi kakhulu kodwa lanabhati about 15 to 18 minutes sisiyaphuma sike sokuhlophenke sokugcwele uNgqwaqwane konke vela kusahambeki yenza sibili umonakalo kwezinye indawo nxa ungathi uyakuhanisi ngake esidakeni labulala sibili inkukhu then ezingadini bekule mbhida imbhida yonke laphundla laphundla kwasala kungalalutho amatomatisi konke kwafuza kwasala kungalalutho bekule omunye futhi umumbu oyigreen wonke waphundlwa wasala kwasala kungasela lutho kodwa nje sikuthabelayo kuphela ukuthi hhayi kanti zange lilimazi abantu
sikhuluma nje sekunjani phansi la
hhayi na ungathi uyayishagari emfuleni kugwele ilokhu ingakiisiko liyayo lokhu ikhona le mfula omnye okuthiwa ngusabakhwenyana lokhu ikhona isinyo liyana ikancile
manje wona umqando awuzange ubuye ngamandla ngemva kokuna kwesinolo
kwaba lo mqando omunye oyizima onzima ufika ngikhona kwazi kwafika ebuhleni kuqanda kodwa kwathi hhayi sokuthaya ama-two emini hhayi wahamba wafela umqando lwana hhayi ebuhleni kwaqanda sibili kakhulu
bekufuna ukuthi nxa ulala umbathi ingubo ezingayo
hayi zingu-3-4 wona la mathwini wana akhudumalayo nxa wawule wanye wawungavuka womile kuhleli
manje ukupheka ke njengoba inkuni lazo besezile Snow belipheka ngani
abantu bapheka nzima abapheka nzima kodwa hayi sakwanje ukuthi sipheke kodwa abantu bapheka nzima kokwanjani okho ntambama isinow leso sisina akusho ukuthala sesilala ngendlala sibaphekanga
ezikolo ke abantwana belokhu behamba kunjalo
hayi abantwana esikolo bayahamba sibili akulasibhwa bayazihambela sibili kuhle nakho esikubongelayo kuphela yokuthi isinow leso safika ngo-7 ntambama ngabe safika eliya ngama-2-6 kwakuzaba lo monakalo omkhulu ngenxa yokuthi abantwana babe ama-secondary schools ayelama-sports emaboleni then besana nikodwa besanda ukusuka satheleka isinow leso inhlanhla yokuthi kasihambanga umama ngomuntu sathaa nje about 4 kilometer radius kuphela ngabe sasipreda sakuma-8 kilometer 10 kilometers ngabe kwaba lo monakalo esibili ngabantwana babengafika emakhaya
manje nxa uhamba phansi unyathela lapho bekungatheleli ukuthi abanye bebesiwa
hhayi hhayi bekungatheleli ikuthi phela emakhaya lapha anti yihlabathi then ihlabathi yani iyabibamba kodwa imota sibili zaba-secretarian ngoba zenza okokuma sibili zimele ukuthi ziyebilise
manje abantu bathini nxa bekhangela khonokho ikakhulu njengabantu asebephile endaweni yena le okwesikhathi eside bathini ngakho
hhayi abantu kuyasimaza sinabantu abadala sibili asikaze sikubone kusenzakala kuqala sikuma-over 60-70 years kodwa hhayi asikaze sikubone lathi kuyasimaza sithathi injongo yangikhona kuqondeni ukuthi kuze kube lesino emaboleni asikaze sikubone vele impilo yethu yonke
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavuma ungavalelisa abalaleni
hayi lisale kuhle balaleli yonke nje ngifisela impilo enhle uNkulunkulu abe lani
hayi sibongile lathi sikufisela impilo enhle
hayi kulungile baba siyabona
hayi lathi sibongile bye bye lo ke ngumnumzana Ezekiel Sibanda isakhamuzi seMaboleni eLower Gweru ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilala